So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Ngolwesithathu mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakoBulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephele injection seziphelile.
Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela.
Ku-2018 kulemithetho esakhala ngayo but yaqinisa isifaki. So thina siyafaka ipressure. Khathesi sesiqalisile and kasini. Sisuka lapha vele kulohlelo esilwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society nabantu jikelele.
Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithi uzulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga awe-African National Congress endawonye lawe-ZANU-PF atshengisele emahofisini omeli weMelika iJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 639,553 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,437 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika habogatsha lwezempilakahle. Ukuthi inani labatholakale bele-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakene selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,706 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye i-1,587. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selehlile kakhulu ngesikhathi kule mbiko yethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela. Abantu abakade behlatshiwe elizweni jikelele bebesedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ngelanga. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo inani labahlaba ngelanga selidlalela kunkulungwane eyodwa. Lokho kwenzakala ngesikhathi abanye abafuna ukuyahlaba betshelwa ukuba baphenduke kunsukwana ezilandelayo ngoba kulokusilela kwamajekiseni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Smanda abaphathisa uzulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Awudube silalo ukuthi indawo eziningi abantu abaningi lokhu bemadolonzima abahamba ukuyahlaba ngenxa yokuthi lokhu kusadingakala ukuthi befundiswe, lokhu kusadingakala ukuthi bakhuthazwe. Njalo siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakoBulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephele injection seziphelile.
Manje njengoba abantu bekhanya bemadolonzima, lina njengabantu bokholo lwesiKristu kukhona yini elikwenzayo?
Into esiqakathekileyo ukuthi kuqaliswe kutsha uhlelo lokukhankasela lokufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlaba le-injection. Siyananzelela ukuthi kuke kwaba lesikhathi i-vaccine iqalisa ukubuya lapho okusukume wonke umuntu bezama ukukhuthaza abantu, kodwa singananzelela kathesi akusekho lokuyana umfutho lwana wokukhuthaza abantu ungani suwehlile. Ngakho bembona kudingakala ukuthi kuthe mabandleni kubuyelwe njalo kuye kukhuthazwa abantu kukhuthazwa abantu ebulenjini kukhuthazwa abantu kumaqembu lawa alungiswe ngamabandla nxa besenza izinkonzo zabo ukuthi khona phana kutholeke isikhala sokukhuthaza abantu ikanti njalo kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokhu ngesilungu abathi ngama road shows ukuthi nje kuke kuhanje kutshengiswa abantu kuxoxiswana labantu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo engxenye kwezinye isikhathi nxa silabahlabeleli abangabe hlabela ukwenzela ukuthi nxa imota le enkulu ihamba imemezela abantu balalele bathole isikhathi sokuthi labo bazwisise ikanti njalo ebulenjini lapha siyananzelela ukuthi kubhukulo buso la kuma WhatsApp groups baningi abantu abangena kikho njalo lakho ngezinye izindawo lapho amabishops ethu labafundisa abaningi abangakhuthaza abalandeli babo ukwenzela ukuthi bachithe bedinga le injection njalo bembona iministry of health sokudingakala ukuthi ngabe emadolobheni anjengapha kobulawayo kuyavula indawo eziningi lapho abantu abangahlaba khona zibe zonke indawo ukwenzela ukuthi nxa umuntu edinga uhlatshwa athole indawo lapho angahlatshelwa khona
lo umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icengweni leStudio 7 ekobulawayo Ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Ibandla leli lithi selinamaqhinga okuba ukhetho oluba lempumela engasoze yaphikiswa lungaqhutshwa njani. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni ne-MDC Alliance intathele izindaba eyarare namhla phansi kwabalungiselelo okhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Umthekeli anobhala obona ngezokhetho kubandla leli unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ukhetho luka-2023 kumele lungabi lokwethuselwa loba udlakela njengalokho okuvame ukwenzakala.
Njengokuthi ukusebenza kwamapolisi nama-traditional leaders ethu ekuphiweni abantu ukudla. Sibona ukuthi abantu baphiwa ukudla ngendaba yokuthi basupporta ibandla lethu. And lokhu nxa sikhangelisisa sesisiya kukhetho kuzenza abantu besabi, abantu bayatshaya bayethusela emakhaya ngalo.
Kuqhubeke sithi ibandla le-MDC Alliance liza kwenza kusemandleni alo. Ukuvikela ukugcilwa kokhetho.
Nakhangela ku-2018 kule mthetho esasikhala ngayo but yagcina isinjani isifayo. So thina siyafaka i-press. Khathesi sesiqalisile and kasini. Sesiqalisile ngokuthi hhayi sesukukhuluma nabantu bamaphephandaba. Sisuka lapha vele kulo hlelo silwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society. Labantu jikelele.
Esinye sakamuzi Harare uMnumzana Tobias Chitika uthi uvumelana lebandla leli ukuba kumele umuntu wonke aphatheke kumthwalo ukukhankasela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Sinethemba lokuthi MDC Alliance ibilokhu iqhubekela phambili ngodaba lwayo lokucela ukuthi ama-electoral reforms ayenzwe ukuze 2023 elections ebefe. So siyabacelisisa sibili ukuthi bengadinwa ebelokhu bezama ukuphusha besiya phambili.
I-MDC iqhubeke isithi ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iphazamisa umsebenzi wayo ibulalela ukuthiwe iZANU-PF. Kodwa kukhomishini yeZEC uMnumzana Qhubani Moyo uyakulandula lokhu.
I-Electoral Commission iZEC isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe ilabantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abeZEC ufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Evans Mathanda uthi akanathemba ukuba kukhona ukuza kuguquka elizweni lapho kulungiselwa ukhetho luka-2023.
Institution ikhona eZimbabwe kathesi. In fact, kusukusela kudala vele it's not after independence, it's not independence. Nothing has changed. Akona nto esitshintshile. I-MDC izabe lokhu ikhuluma. Like njengani bekhuluma everyday besithi umthungameli we-MDC ngwe-Twitter. and if it's a little bit kuluma, I will do it and change. Come 2023 election into India.
Emsa and only the living Dabanamsa, Abe MTC Bakongo said the Uba, Ushelo Palisa of Vota, Kaluvan Leganga, and also voted as the Kataro Zulu. Wakutaza Vezeku Wuti, Kumele Benzom Seven Zuabo, Vezmele, Ungangelong Patintambo, Wezemcheto. Vatinjalo, Ushelo Walabantu. Lokwehlukaniswa kwezigaba zokuvotela olwe-G limitation kufuze lwenziwe ngendlela esuthisa uzulu wonke ukuze ukhetho lusuthise wonke umuntu. Udaba lokuqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe luqhubeka kuludaba egudwini okweminyaka leminyaka. Kunje umnumzane Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, lokhu engakamukeli ukuba wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka-2018. Ezinye indawo ezifana leJegudu West, umnumzana Gift Konjana wanqoba kukhetho, kodwa iZeki yaphambanisa yabiza ibizo likamnumzana Dexter Nduna owe-ZANU-PF olokhu esephalamende lanamhlanje. Njalo udaba lolu soluleminyaka lokhu lusemthethwandaba ukuze kulungisiswe iphutha elenziwa yikomishini le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba kamanje namhla ulahlele khatshana udaba lapho intatheli izindaba izimeleyo umnumzana Hopo Elichinono obephikisa ukubotshwa kwakhe setheswa icala lokubangela udlakela ngembiko ayithula ebulenjini be-intanethi ngomnyaka odluleyo. Ngakho usezathoniswa ngenyanga kaNtulikazi. Umnumzana Gift MDC iqotha elimela umnumzana Chinono utshela iStudio 7 ukuthi bavumelene labathutshisi ukuthi udaba lolu luthethwe ngoNtulikazi lapho umantshi unkosikazi Vongai Muchuchuti kuvuriro athe yikho lapho obuzacaca ukuthi udaba lolu lithethwe kumbe hayi. Ngusenjalo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha lakuqala ukuphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2 emthethwandaba ungakasayinwa, uthi bamelele ngabomvu impumela yecala eletheswa umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngamagqwetha alwela ilungelo loluntu elokubuyela emsebenzini lanxa wenqatshelwa ukwenze njalo ngumthethwandaba. NgoLwesibili, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ikhokhelwa ligqwetha umnumzana Musa Kika limangalele umnumzana Malaba lisithi kufanele abotshwe njalo avalelwe entolongweni ngenxa yokudelela isinqumo esethulwa umthethwandaba. Kodwa amagqwetha aseveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Abanye besithi ulelungelo lokube esebenza njengoba waphikisa lolu daba emthethwandaba. Abanye besithi ngempela wephule umthetho. Asizweni umbono kamnumzana Sithole ngalolu daba.
Udaba lukaMalaba luhlanga ukuthi he can stoop that law. Ngoba sesikhuluma iqiniso, izini expect ukuthi ngabe yinto eyenzakala ebantwini abasebenza emamayini kumbe emapulazi, not ukuthi kube ngumuntu onjengomalabo ongeyokhangele amadali eZimbabwe nomhlazo. Izini laye buyele ngokuthi umuntu ubuyele ngubani, siyakwenzani. I think vele even ungaze kuthiwa abuyele naye ispending yakhe nedignity yakhe sokuvele kuluhlazo kazilukamagwama.
Okunye okuthiwoyo lapha ngamagqwetha akhweze lolu daba yikuthi angabotshwa lokubotshwa. Ubone ngani kungenzakala lokhu kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone u-Chief Justice ebotshwa?
Umthetho uyambopha, kungadileya ukuthi abotshwe ngenxa yokuthi namhla kunalabo abayikabasembusweni. Kodwa lokhu khona into akwenzileyo ephila uza kungenela ekhoti uzakuvotelwa.
Kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba.
We have got a constitutional crisis. We went to the Supreme Court and the Supreme Court akwazi ukuthi amajaji e Supreme Court bona ngokwayo angama litigant. So the moment you get there, yanomandaba the situation yakhe has created a novel situation for Zimbabwe. And ukusebenza kwakhe, we are talking about the issue that has been created by uMalaba as a person, as a top jury in Zimbabwe. So, yena ngokwakhe ukuzazuka amakhwapha. And then I still insist that was a declarator, and the declarator appealed direct to the Supreme Court. He made an application for this to appeal for application, and now you are granted the law. Those lawyers, in my view, are misdirecting the attorney.
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2, solungaphi lolu daba?
Udala lolu sekwenkantolo lokwesimelela ukuthi baphendule. Ngabe ngaphendulanga sathatha iminyathelo amagqwetha aselungiselela ukuthi athathe iminyathelo amagqwethana. Sengiwanikile ama-instructions. Ngakho-ke asingatholi i-response from labo esakubasayithile. Okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi mangiyikhangele indaba leyana angiboni ukuthi bazayithikisa njani ngoba umthetho kuhlungu usegqekele. Thina i-support yethu yathi ukuthi it's not about umandaba yedwa, it's about the whole process. I-process yangikhona yesithi ikuganga, ngakho-ke kumele ukuthi ibiselwe emuva. Thina i-approach ikinge ukuthi umthetho oqhaliswe kuphalamente edlulileyo ngeke ukontinue kuye kwenye iphalamente. Okwenza kwenziwe khonoko ukuthi kwasekugijimelwa yena umeventi yezi kalubaba angithi kukho kwasekuvotwa nje yonke into kuthokuvotwavotwa nje njengoba siyikhona seyigogwane.
Lo ngumnumzana Ngqovani Sithole eGqwetha sixoxelaye ekwaBulawayo. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress endawonye lawe ZANU-PF atshengisele emahofisini omeli weMelika eJohannesburg lamhlanje esithi yabususwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
We have seen them throwing missiles all over Africa. We have seen them going to Iran, going to Iraq, destroying families, destroying women and children. Who is sanctioning them? Sanctions are human rights abuse.
Langamalungu ebandla le-ANC awezana PF lezinye izalwane zeZimbabwe abebetshengisele consulate yeMelika besithi izijeziso zomnotho ezethulelwe eZimbabwe yizwe sezibangela ubunzima obukhulu kwezomnotho. Abebetshengisela laba iningi labo ngamalunga e-ANC esabelweni seGauteng bathi kudala izijeziso lezi zafakwa kodwa akukho okuguqukileyo eZimbabwe. Ilunga le-ANC eliziveze ngokuthi ngucomrade Peace nguye wethule ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
We are saying how can we celebrate Africanness when the Zimbabweans are sanctioned?
Asifuna kwesule izijeziso lezi ukuze iZimbabwe ithuthukise umnotho wayo.
They've got to build the economy. Cancel the sanctions in Zimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Sanctions Movement umnumzana Simbachithando uthe njengenhlanganiso bakholwa ukuthi ukususwa kwalezi zijeziso kuzavula amathuba amaningi okuthi iZimbabwe ithuthuke.
Sanctions against Zimbabwe target various industries and individuals who prop up the Zimbabwean economy.
Izijeziso lezi zibulala amankampani athuthukisa umnotho weZimbabwe.
Much needed investment into Zimbabwe and much needed trade into Zimbabwe.
Kodwa ke akusizo zonke izalwane zeZimbabwe ezivumelana lenkuthazo yokususwa kwezijeziso zenotho lenkulumo yokuthi yizo ezibangela inhlupho. Isizamo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyamangalisa ukuthi i-ANC yenza sengathi ayikwazi ukuthi okulethe izijeziso zeZimbabwe kuyini.
Yona i-ANC ukuthi iyetoyitoya lapho indlebisana nezane izane ingababulali. I-ANC kumele ingabe iyazi kamhlophe kahle ukuthi iZimbabwe laphana kule problem okumele ukuthi ilungise, ngoba kunabantu abamore than 3 million abakhona e-South Africa. Siyabuka ubugebengu obenzakalayo laphayana, ukuhlukumeza kwabantu, ukuhlukumeza kwey'ntatheli, ukuhlukunyezwa kwama-women's rights.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa umnumzana Thasi Ndlovu uthi befanele ukuthi aluba i-ANC ikhankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe yekele ukuhlukuluza abantu lokuchaphaza imali yesizwe lokusela.
Umemason Mnangagwa neZanu yibo abaletha ama-sanctions eZimbabwe, ngoba yibo abaletha ukukhohlakala, yibo abaletha ukuhlukumeza amalungelo abantu, yibo abaletha ukutshontsha, yibo abaletha ubusela, yibo abayenza ukuthi bakuze kufakwe lawo ma-sanctions labo. Ukukhipha ama-sanctions ukukhipha iZanu.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-ANC lamanye amabandla alwela impi yenkululeko uNkosazana Lindiwe Zulu ngesikhathi Zimbabwe nanza ilanga likazibuse wakubekwa kucaca ukuthi abamabandla la bavumelene ukuthi baxhasane kikho konke abakwenzayo ikakhulu ekuvikeleni inkululeko abayilwelayo. Mina Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
live talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umabhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anton Blinken usefikile kwele Egypt kuhambo lwakhe olujonge ukuyakhulumisana nabalelo lizwe abayibo ababe ngumlamulankunzi ekulwisaneni kwensuku ezilishumi lanye phakathi kwe-Israel nabeqembu leHamas elibusa emoweni weGaza. Umcebisi omkhulu esikolweni sikamongameli weMelika ese-White House uMnumzana Andy Savage uthi kumele kuqiniswe ukucubungula ukubana lavela ngathi silisibili igciwane le-COVID-19 njalo inhlanganiso yebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele kanye lele-China lapho kwavela khona leli gciwane kumele baphendule imibuzo ekhona ngalo ebuzwa ngamazwe omhlaba. Owabuye waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma uyalandula amacala wonke awetheswayo aphathelane nenkohlakalo ukuchaphaza imali lomunye. Iningi lalawo macala abikwa adalwa ngomnyaka 1991 lapho esesengumsekeli kamongameli.
Elebutswana selivuselele uhlelo lwalo lokubopha libuyisela emuva abangena elizweni lelo ngokungekho emthethweni. Iningi lababotshwayo kungabe Zimbabwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseHebron kwelebutswana.
Abezimbabwe balamaphepha ohlala kwelebutswana badlalela evalweni kulandela ukuqiniswa kohlelo lwamapholisa lokubabopha ikakhulu edolobheni leHebron. Amapholisa edolobheni leHebron athi kusukela emveke edluleyo bavuselele uhlelo lokubopha labo balamaphepha ohlala elizweni. Usiba lukhulu amapholisa ucwayisisa uMnumzana Nunu Lisetedi uthi umkhankaso wabo banzi ukuqala ukubopha abaselizweni ongekho emthethweni kanye lakumabhizinisi asezandleni zabo ukuza ayenza okungaphandle komthetho.
Botswana police embarked on an operation to targeting illegal immigrants.
Sikhuba umkhankaso wokubopha abangena elizweni yokungekho emthethweni abanye bekumabhizinisi yangenisa imali ngendlela ezingahambelani lomthetho.
Kuviki yokuqala yomkhankaso wamapholisa abahamba omunye weZimbabwe emzini weMotani ngaphandle nje kwedolobho leHebron, yena ophila ngokuthengisa insimbi yemota eyaziwa ngokuthi i-catalytic converter. Amapholisa athi undoda weZimbabwe lo kade isenza imali edlula izigidi ezintathu ngeviki ngothengisa uhlobo lwensimbi leyethola ngaphakathi komphongo lwemota i-exhaust. Ununu uthi imali le ibe ingangeni kusikhwama selizwe ngoba bekungahlawula umthelo we-tax. Ngokunjalo amapholisa aqhubeka ngomkhankaso wokudinga abasemzweni ongekho emthethweni bebayehlisa emoteni esithola kakhulu uZulu kakhulu ekuseni besiya emsebenzini. Amapholisa akazange aveze ukuthi asebopha bangaki lokhe kusungule umkhankaso kodwa ababenjiweyo bazabuyiselwa emuva. Omnye okwele Botswana ongela maphepha ohlala enele unkosazana Emily Ncube uthi umkhankaso wamapholisa ubathethe belibele.
Kade kungasandanga ukuthi amapholisa abophe abantu ikakhulu ngesikhathi se-COVID. Abantu sebezahamba bethwele amehlo uma sekuqala ukubotshwa.
Kodwa kulo kukhathazeka phezu kokubotshwa lokubuyisela emuva kwabantu ngesikhathi se-COVID-19 ikakhulu uhlalisana phakathi kwamalolo ahambisa abantu emngceleni bengakabuyiselwa emuva beZimbabwe bavalelwa esitokisini. Sona abakhonona ngokuthi siyabe sigcwele sedlulisa inani labantu okumele betholakale bephakathi. UMnumzana Andreas Sibanda uthi kujwayelekile ukuthi abantu bakhonone ngokufaka begcwaliswe esitokisini kumbe ezimoteni ezibabuyisela emuva.
Into ejwayelekileyo kakhulu ukuzwa iningi likhala ngokuthi imithetho ye-COVID-19 ayilandelwa ezitokisini njalo lasezimoteni lezi esizibiza ngokuthi ngogumbagumba lapho ufica beminyaniswe khona nxa sebethwalelwa bebiselwa emuva ekhaya.
Noma nje amapholisa kade engakaphenduli imibuzo phezu kwamanyathela abawathathayo ukuze kungabi lokumemetheka kwe-COVID-19 uma bekuyibiselwa emuva beZimbabwe, uhulumende weBotswana yena uthi kwindawo zonke ezitheneyo kukuxela emajele sekathwathwa amanyathela wokuthi wehliswe amathuba okumemetheka kwe-COVID-19. kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana lalibuyisela emuva inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni. Kodwa iningi labantu laba laliphindela ikakhulu isimo samathuba omsebenzi siqhubeka sisiba lukhuni kwele Zimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Njiwe ilitshe elibekwe izolo eBhalakwe esigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni South elisikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sekukurawundi. Umnumzana Mbuso Ofuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uthe ilitshe leli elethulwe ngezinye induna zemathebeleland litshontshwe ebusuku ngolwesibili. Lokhu ngokwesibili kuleyo ndawo ukuthi kuntshontshwe ilitshe lesikhumbuzo sababulawa ngekukurawundi. Kulabantu abaningi abaphoselwa emigodini eBhalakwe ngesikhathi sekukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiya ku-1987. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party kanye lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU PF.
Umnangagwa uqeda ukukhuluma ukuthi yena igugurawundi akukhulume ngayo, abantu ba-interact benze konke lokhu abakufunayo. Namhlanje abantu balithi bayaphakama bafaka nje amaflag okukhumbula ukuthi eBhalakwe laphana kubukela ama-thousands and thousands of our people sokudilizwa. Kanti owabatshena wathi into eqondileyo yenziwa iZANU PF ngubani? Ngoba thina iZANU PF vele from its formation in 1963 akukho okuhle esikwazi ngakho. Sikwazi ngokunjilimbani, sikwazi ngokuba ngababulali, sikwazi ngokuba ngamasela. Nxa kulabantu okufanele bacatshule bayabola emajele ngomashaba laba labo-Emerson Mnangagwa, labo-Constantine Chiwengwa, labo-Robert Mugabe, Umas, labo-Mfulaba o-Perez, angalinge umashaba akhulume ngokuthi eqondileyo kumele kuyangicasula ngoba ukhulume njalo eyikhonjiso ngo-1979 Shona Beltan elapha ekobulawayo beyibo abasebenzisa nzima kwela lithi kwela komthakazi. Thina singabahluphi khona ngale emashonaleni.
Bawu Mashaba,
ngiyadana kakhulu kumqondisi ukuthi ngalesi sikhathi ulokho ngumuntu ozibona eqondile nxa ekhuluma i-tribalism. I-tribalism ayisoze yasisa ngalo ndawo elizweni leli. Ungahlala uthukuthele empilweni times lanxa ukhuluma amanga, lanxa usukhuluma into engayisiyo ugcina ungakwazi ukuthi kuyini, ngoba vele empilweni yakho uhlezi uthukuthele ukhangela ukuthi yonke into ekhangeleyo ifuze ibe yinto erongo. Baba Moyo, woza uphume egcekeni nxa kukuthi liqinise ukuthi kulabantu abakudingayo. Ulehluka ukuthi sulingaba kudingaba ngaba kutholi. It's not ukuthi abantu kabakwazi ukuthi ngabo bayakwazi ukuthi, but I don't think ukuthi khona is necessary kwakatest okuqondile ukuthi sifunde silungise idaba oluhluphayo. Nxa indaba ye-ground president wathi kayikhulunywe openly, abantu bengabi le-problem ngayo, yikho khonokho okukhulunywayo. Kodwa nxa sisenza izinto asizenzeni ngendlela eqondileyo eza letha umuntu umbono wakhe. Ngabe ukuthi kona kusenzakala, abantu bathi hayi president, thina nansi indlela esifuna sisebenze ngayo. Angithi singasebenza ngendlela enje sifuna zathi into ethi zaphuma ngendlela. But ungafuna ukuthi wena usukwenza zathi lawe usunguhulumende on right, njengoba omunye thena iBulawayo ngelinye ilizwe outside Harare akuqondanga lokhu. Sileli lizwe elilodwa elopresident yedwa ongu-Emerson Mnangagwa, and akulo omunye president until the next election nxa kuyukuthi kungaba lo munye upresident la kufuthi engaboniwe kusenzakala.
Lapho sizwe umnumzana Eliphas Mashaba webandla leZANU PF lomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela elemthwakazi Republic Party bekhuluma loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma impiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela. Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuthi
angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga we-African National Congress endawonye lawe ZANU-PF atshengisele ema-ofisini omeli wemelika eJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezotheswa eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.